lokho kukhulunywa ngumathemadanda kuyadanisa ngoba isisekelo selizwe section 59 uyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into akazimanga kuhle. Ngoba esikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi, uhulumende kandisanga ukulalela. Kodwa uZulu angatshengisela kuba lobubelo ngoba uhulumende uyabe sebona ukuthi uZulu uyakhala njalo kumele alalele njalo izifiso zabo zilungiswe. So umathemadanda bazama ukwethusela uZulu waseZimbabwe ngokuthi bona bakhomba ngaphakathi. Iningi likaZulu alikhombi ngaphakathi, so kuqakathekile ukuthi siyetshengisele.
Bathi injongo yenu emqoka lapha ikubangela ingxabangxoza lokudala udlakela elizweni, yebo kunjalo?
Kasikazi, njengebandla le-MTC sike sidange udlakela uma sitshengisela. Ungakhangela izulu lapho kade sitshengisela khona umonakalo uvela kuzanu PF lapha abasebetshela amasotsha njengango-1st of August lapho kuzokuthi amasotsha adubula abantu. Kasikazi, sike sidilize izinto sitshengisela ngokuthula njalo thina esikutshengiselayo lapha yikuthi asinamagetsi, asinamanzi, akulamithi ezibhedlela, imijova kayisagadeki, imali kayitholeki, alitholakali emabhenki. Okwakhathesi nje sesukuhlale nje abantwana baseZimbabwe kufa ezitolo ungazongena ufuna ukuyathenga intengo yokudla isiqansi okumangalisayo, kodwa imiholo ilokhu imiholo ebesiyihola mnyaka ephelileyo.
Khona ukutshengisela lokho kuseHarare lakoBulawayo kuphela kumbe la kwamanye amadolobho, ungachasisela uZulu?
Amanye amadolobho azatshengisela siqeda ukutshengisela eHarare. Amaprovinsi wonke azatshengisela ukuthi batshengise uhulumende ukuthi hatshi bo sokwanele, asanelise ukuthi siphefumule sesiphelele ezandleni njengesepha.